kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Le tshona njani mthokazi omuhle yikudivana kuhlelo lwe Studio 7 ngolwesine mhla zilishumi lantathu kumpalakazi 2018 igama ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, amalunga ezanu-PF asefikile emhlanganweni waleli bandla omkhulu oye-annual National People's Conference oyenzelwa esigodini eMathebeleland South kusasa.
Namhlanje bekulanga lokuqinisa ke ama-delegate ethu aza abelanda i-conference le ezaqala kuhle kude kusasa.
Odokotela abaphakathi kokukhalala umsebenzi batshengisele ezitaladeni namuhla.
Isibhedlela somuduli, isibhedlela eziphakathi, sicela hulumende usinike amayusi, sicela hulumende usinike imithi. Wasiphonisa, ubaba ukhuluma amanga, ubona niyayithola ngaphi inhlonipho ebantwaneni.
Abafelwa izihlobo engozini zomgwaqo bakhuthazwa ukuthi bakhulumisane labanikazi bezimota ezithwala uzulu ngendleko yokungcwaba abafi.
Umuntu engalimala engozini, umnikazi wekhombi webhasi uyabe ezahamba ku-insurance company yakhe namafomu wonke, then insurance company sihamba ku-insurance council of Zimbabwe ukuthi imali lezi ziproseswe.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amalunga ezanu-PF avela ezigabeni zonke zelizwe abelokhu efika namhlanje emhlanganweni waleli bandla omkhulu owe-conference oqala kusasa esigodini eMathebeleland South. Namhlanje umongameli Masoni Mnangagwa unikeze ngokusemthethweni isikolo se-Sacred Heart Girls High School kulindawo isakhiwo sokufundela. Umnangagwa obemelwe ngumphathintambo wezemfundo umnumzana Paul Mavima uthe kumele umphakathi uqakathekise imfundo yamantombazana ikakhulu kuzifundo ze-science. Ezinye iziphathamandla zaleli bandla ebezi kulumkhosi zibalisa umnumzana Kane Matema lomnumzana Abednego Ncube. Bekuleminye imicimbicimbi etshiyeneyo egoqela eyokuhlanyela izihlahla lokukhankasela amalungelo abantwana labesifazana kulindawo. Umhlangano we-conference lo obizwa ngokuthi 17th Annual National People's Conference uqhutshwa phansi kwendikimba yemizamo yokulungisisa umnotho welizwe ethi Zimbabwe is open for business. Peace, unity towards an upper middle economy by 2030. Ukhangelelwe njalo ukusungulwa kusasa uphele ngomgqibelo. Umnumzana Joseph Chuma, ilunga ledale le-Central Committee yeZANU-PF, wasefikile emhlanganweni lo. Uchasisele usithanekile emhlanga we-Studio 7 okunengi ngalolu daba.
Yes, engengafika ku-venue. Namhlanje bekulanga lokufikisa ke ama-delegate ethu aza abelanda i-conference le ezaqala kuhle kuhle kusasa. Namhlanje bekusenza nje izinto ezinye nje ezinyakonokokuthi kuhlanyela izihlahla nama-awareness campaign achiyeshiyeneyo khangela futhi ukuhlukumeza kwabomama nabantwana amankazana esanda kudlula lako nokuzenento ezinjalo nje. Kodwa ke ilanga lakusasa yilo kwilanga elimqoka ke lapho ke uyabese kusukungula kona indaba zangkhona i-conference iqalisile ngokugcweleyo.
Kuyini elikukhangeleleyo kakhulu kokucubungula kule i-conference?
Sikhangele ubana sikhangele indlela ongabanjwa ngayo indaba yomkonomi, njengoba sikubona abantu umkonomi ulobu usehla usiya phansi, abantu bafuna ukudizela phansi. Ngakho ke ngebandla elibusayo ke ukuthi somele singene sibili phakathi kwemicabango ejulileyo ubana sibonona singakwenza njani ubana sikulungise indawo leyo mkonomi ingani lokhu isiwa ngokuphela abantu bethwala lobhu.
Abanye njalo bathi bayasola ukuthi ibandla lezanupf elikhanya lingakho kathesi yikuthi ligcizelele ukuthi umongameli Mnangagwa nguye ozancintisa kukhetho ngomnyaka ka-2023.
Yena umongameli nxa uhlala umuzi ekhuluma uhlale ekhuluma ngokuthi wena umkhonomi kakhulumi ngezepolitics.
Kulabe bandla lezanu PF okuthiwa bahamba besuke eHarare ngenyawo besiya esigodini libona kudingeka lokho.
Ngizwile ukuthi kulabantu abahokayo kodwa njalo ngingabona abanye abantu abegqoka amathisha njalo lapha esigodini sebefikile lapha. Mina ngibona abantu bekungamakhampeni onalawo ohamba behlanyela izihlahla lento ezifana zona lezo. Angiboni ukuthi ngingwama-endorsement. Ama-endorsement azayenziwa ngesikhathi esifaneleyo. Kathesi sisanda kunqoba ukhetho lenu. Amandlethu wonke le focus yonke kumele siwukhangelele ekwakheni umkhonomi wethu lowo esilawo lapha kwelakithi eZimbabwe.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga letale le Central Committee kubandla le ZANU-PF obekhuluma ecingweni lo sithandekile emhlanga we Studio 7 esesigodini. Odokotela abaphakathi kokukhalala umsebenzi batshengisele esitaladeni zako Bulawayo namuhla. Kubika ubathabile Masuku.
Odokotela laba asebelamalanga alichumi lantathu bekhalala umsebenzi bathi batshengisele emigwaqeni ukwenzela ukuthi uhulumende akhulumisane labo ngokuthi bahole amadola, uhulumende athenge imitshina ezibhedlela yokwelaphisa izigulane lokunye okumbalwa. Kade bekhalala umsebenzi bezihlalele ezindlini zabo. Udokotela Mnyaradzi Sithole, omunye wabodokotela abatsha, uthi kuningi kakhulu okubahluphayo.
Thina khalesi sinezikhalazo zethu, kunje sozathi siqala i-contract date ngama-US dollar, khathesi sifika i-RTGS engaziyo, njalo sathi sifundiswa thina esikolo, safundiswa ukuthi kulama-safety protocols, khathesi empilo kunje so, omama akuthi ngabe maternity, abana abazithenga ama-gloves banika ngama-US dollar, bona obaba bahola i-bond, bahola i-RTGS, kunje so nxa sikhuluma esibhedlela kwamaphilisi, isibhedlela semoduli, isibhedlela yizinto eziphakathi, sicela kuhulumende usinike ama- Sikela hulumende usinike imithi wasiphonisa ubaba okhuluma amanga ubona niyayithola ngaphi inhlonipho ebantwaneni ngomarch istrike lathi liyasinika amaphilisi khathesi sikudisemba akula maphilisi sicela lisihloniphe sicela sisebenzisane odokotela siyayithanda impilo yabantu sincedeni.
Udokotela Moyo uqhubekele phambili esithi kabasenelisi lokuphandela imuli zabo.
Kuthene nje njengamadokotela abasebenza empilo sizama ukutshela uhulumende ukuthi lapha impilo yethu sinzima, ama-patients athole nzima, imithi ayikho esibhedlela lapha akusasebenzeki. Siyazama nje lathi ukuncengisa lathi ukuthi size lapha lathi asisakwanisi sisesaba ukuze imithi akula one asilamalenke emsebenzini two lathi le muli zethu asisakwanisi ukuzisebenzela because imali ayasakwani le besithi nje labantu bekuwonti bangenza njani ukuthi kwezigulo into emsebenzini siyafuna but akusabuyeki nxa yokuthi imali abasinika yona ayisakwani.
Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu leziphathamandla zohlangothi lwezempilakahle. Kusenjalo kulabantu abatshengisele phandle kwamahofisi enkampani ye-Western Union besithi sebelamaviki amathathu bengatholi imali ethunyezwa izihlobo ezihlala kwamanye amazwe. Omunye wabo unkosikazi Sipho Sibanda othi uselamaviki amabili edinga imali yakhe e-Western Union.
Ngilapha e-Western Union for 2 weeks, ngilanda imali umabazali usesibhedlela uthunyezelwe imali njengoba iZimbabwe lethu funa iyise singaliholiyo khona. So now umntu angasethunyezela imali ukuthi umama kha-operate, ama-doctors astrikile, no money to operate umama. Khawethu e-Western Union 2 weeks bekathi tomorrow siyayemjova sifuna imali yethu e-Western Union asiziboleka.
Unkosazana Sindiso Mpofu uthi kukhanya engani imali isinikwa abanye abantu ngendlela engaqondanga.
abantu be Western Union sile 2 weeks sivukela lapho kuzolayina imali zethu and asizithola izimali zethu abantu laba kumbe kule corruption abayenza because uyabona abanye ababuya back of the line ubona umuntu engena phakathi aphuma ngine phakathi aphuma and then uzabona imanagement iphumile itshela ukuthi akula mali libiyokusasa ikusasa yangikona kuze kube nini silokho sivukela izimali zethu because abantu bakithi bafakile izimali basebenza nzima phandle kwelizwe ukuthi basithumele izimali zethu but asizithola izimali zethu sesidiniwe ngoba lo mthovu yadula kathi sibesoke sigada si waste izimali sibe yakhona phela line luzu dinge le mali yokuthi uthenge ukudla sesikhathele and enough is enough now asisafuni ukumbulo wobulawayo sesibonile ukuthi siyadelelwa and sesifuna ukudelela lokho kuphele khathesi oh abasiphanga any explanation sebejayele into abayenzayo vele sebejayele siyazithulela bangasitshethi kusasa sizithulele size sifune sikhalala siphume elayinini
unkosikazi nomathemba sibanda uthi bafuna imali yabo ngesiphangiphangi
Lapha ngibuhlungu nephandle eWestern Union. Ngibuhlungu kakhulu. One time from Zambia ungifakela imali last week ngeWestern. I've been coming here every day bethi akula mali. Imali yona leyo ngifuna ukuyisebenzisa kakhulu umntanami uya kuform 1. And I wanted him to go to a good school. I wanted him to go to Mpopoma High School. Impopoma ithethe abantwana ngemandi. Akusela ndawo. So umntanami kasaye eMpopoma. Angazi sizamusa ngani. Ngenxa yemali engaphumanga eWestern Union. Akula mali. Abasitsheli the reason why. From last week abasitsheli. Izini ukuthi why ungena imali ngabatshela phela abantu bona laba basifakela imali ngalani ukuthi hayi lingafaka ezimbabha kula mali besitshele ukufaka iziningi indawo ezisivela imali ziningi kakhulu but nasiye siprefer iWestern Union office sasingakwase kule problem enje imali yangkhona nxa ifakiwe from Zambia iyabe ingaphi ngapha nxa ukuthi akayikho ngapha iyababe beyisengapha that's the question the main question is where is the money
abasebenza eWestern Union bazivalele emahofisini bala ukukhuluma lomsakazo weStudio 7 ngodaba lolu ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile masuku
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC
Abanikazi bamabhasi lezinye izimota ezithwala uZulu babanjwa ngomthetho ukuthi bathenge ipassenger insurance ukwenzela ukunceda abalahlekelwa kumbe abalimalelwa izihlobo engozini zomgwaqo kubika uMavis Gama
Kulabantu abaningi abalimala labafa engozini zemigwaqweni suku zonke kweZimbabwe kulabantu abafika phose amachuma isikhombisa abasanda kufa engozini zemigwaqo elizweni Kulandela ukubhekuka kwebhasi lezinye izimota kunsukwana isanda kwedlula kulabanye abasesibhedlela abalimala enkozini lezinye abehluleke ukuhlawula imali efunakalayo abenhlanganiso ye-Insurance and Pensions Commission bathi abantu abaningi kabakwazi ukuthi abanikazi bezimota ezithwala uZulu balomlando ukuhlawulela labo abafa kumbe ukulimala emigwaqweni Isikhulumeli sekomishini le uNumzana Lloyd Gumbo ulandisa ukuqatheka kuba le insurance
umuntu engaba involved ku accident yona le esebhasini oyekombini eile passenger insurance bakhangile ukuthi umnikazi wekombi o ibhasi yakhona o abantu ababona ngomsebenzi wamakombi akhona wamabhasi akhona ukuthi bahambise ilist yabo lamafomu ku insurance company lapha bathenga khona insurance I-insurance company lei layo iyabiza hamba ku-insurance council of Zimbabwe. Insurance council of Zimbabwe yi-association yama-insurance company nawathengisa ama-insurance policies wona lawa afana le-passenger insurance. I-insurance council of Zimbabwe iyabiza bhatale imali lezi. Abantu abatshonileyo nabantu abalimeleyo engozini bayabiza bhatalelwa ama-hospital bills.
Uchasisa kabanzi ngokusebenza kwe-insurance le. Kulo oyabe eyithethe njalo ekubhizimusi lokuthwala uZulu
singakhangela ingozi ezenzekele 2012 to 2018 ngathi ezinye ezilela abantu abaningi kakhulu Insurance Council of Zimbabwe sikhiphe $1 million ukukompensate abantu abachonileyo lalabo abebesesibhedlela ukuthi bayelatshwe
ulandisa njalo ngokumele uZulu akwazi phezu kokusebenza kwale insurance.
Umuntu engalimala engozini, umnikazi wekombi webhasi nguye abeza hamba ku-insurance company yakhe, lamafomu wonke, then insurance company sihamba ku-insurance council of Zimbabwe ukuthi imali lezi ziprocesswe. Singakhangela khonapha like le ingozi eyenzakaleyo eRusape, insurance council of Zimbabwe isibhadale $350,000 kubantu abatshonileyo labantu abalimeleyo kuma hospital bills, but ifika le isikhangelile ukuthi yabiloku ikhwela because kulabanye abaloku basesibhedlela, so imali zakhona ziyabe ziloku zikhwela, but insurance companies ziyabhadala.
Abenhlanganiso yamagqwetha alwela lungelo loluntu eye abameli Human Rights Lawyers Network bathi uqakathekile kuZulu ukuba azwisise phezu komthetho othinta indaba zengozi zemgwaqweni, Road Traffic Act. Umnumzana Tine Mkwewa wenhlanganiso le uchasisa ngosizo olutholwa yilabo abehlelwa zingozi zemgwaqweni.
Kulendleko ezokuthi abantu bengakwanisa ukuzithola emthethwandaba, lezi ndleko zifana lani? Zifana lendleko zomuntu uma esesibhedlela, indleko zokuhamba chichela kumbe esibhedlela, indleko zokulungisa imota uma ifile, njalo kungaba lendleko esithi yona yi-maintenance yabantwana ababechiwe umuntu oyabe efe engozini.
Uchasisa njalo langokuphathelane lomnikazi wemota etholakala ukuthi yiyo ebingalungelanga ukungena emgwaqweni.
Nxa ingozi ikozelwe yikuthi umshayeli waleyo mota uyabe edakiwe sithi personal liability, kutsho ukuthi kumele obotshiswayo ngumshayeli. Kodwa nxa ingozi ikozelwe yikuthi umshayeli waleyo mota ubengela license, kudingwa umnikazi wemota lo omnike imvumo yokutshayela imota engela maphepha akwanileyo, kumbe imota yahamba yona ingaphilanga kahle.
Omunye wabalahlekelwa yizihlobo engozini yomgwaqo, umnumzana Evans Shaba, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi kubuhlungu ukufelwa yisihlobo engozini yezimota.
Sihlobo zami kubuhlungu kakhulu, akunzima sibili. Sicela abatshayeli bamabhasi balandele imithetho emgwaqweni.
Isikhulumeli senhlanganiso ye-Passenger Association of Zimbabwe emhlubulweni waseMandebeleni, umnumzana Norbert Mafu, uthi kumele idale lephalamende libumbe eminye imithetho ekhangelane labantu abafela engozini zemigwaqo.
So sibe sicela njengabe-Passenger Association ukubana bakithi abantu bayaphela, kodwa abantu abakhanda imithetho bekhona. Imithetho kayikhandwe, ifakwe njalo isebenze. Abaza kwehluleka kuyilandela leyo mithetho baboshwe, bafakwe ezintolongweni.
Abafelwa kumbe abalezihlobo ezilimala engozini yezimota bakhuthaza ukuba bakhulumisane labasebenza kweze-insurance ukwenzela ukuthi bahlawulwe ngemfanelo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-shortwave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Ku live talk kuhlelo lwabesifazana hli asihluzeni bomama lamhlanje sihlolisisa isimo sokonakala komnotho. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Si singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso yentatheli zindaba Committee to Protect Journalists ithi kule ntatheli zindaba ezedlula kancane amakhulu amabili lamachumi amahlanu ezivalelwe entolongweni emazweni achiyeneyo. Elizwe le-Eritrea lile ntatheli zindaba ezilichumi lasithupha ezivalelweyo. Umcebisi kamongameli weMelika kwezomvikela umnumzana John Bolton namuhla wethu le iziqondiso zobudlelwano belizwe leli lezwekazi laseAfrika eziveza ukuthi eMelika lifuna ukwenza santando kwezokuthengiselana impahla lokunye okuchiyeneyo. Inkokheli yamabandla achiyeneyo kwele Uganda isemhlanganweni ohlolisisa ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2021. Kulabanye abathi uZulu uncindezelwa okumangalisayo kulelo lizwe. Ukuxokozela osokuqhamuke kuZanu PF phezu kokuthi ngubani ozancintisa emele leli bandla kukhetho lukamongameli ngo-2023 sokubangele imibuzo eminingi kuZulu, abanye besithi sokuvukile njalo ukulwisana obekukhona ngesikhathi sikaMgabe. Izabelo zeZanu PF sezimemezele ukuthi zifuna umongameli Emmerson Mnangagwa abe nguye ozancintisa emele leli bandla kukhetho olusale minyaka emihlanu ukuthi lwenziwe. Umbuzo omkhulu usuke ube ngokuthi kanti kujahweni njengoba ilizwe lisanaphuma nje kolunye ukhetho. Impendulo ngokutsho kwabanye ikuthi sokulokulwisana phakathi kukamongameli Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantine Chiwenga. Kodwa abanye kuZanu PF bayakulandula lokhu. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ilunga leMDC umnumzana Edwin Ndlovu lelunga leZanu PF umnumzana Belief Gawule onguye osungula lingxoxo.
Okwenzakalayo yikutshengisa usekelo kumongameli welizwe, kumongameli webandla leZanu PF President Emmerson Mnangagwa. Yikumtshengisa usekelo, kumnika usekelo ukuthi anyathele ngamandla. Lokho kutshengisa ukuthi umhlangano uyamtshengisela ukuthi hayi mongameli singemva kwakho, sebenza, akula nto engakuphambanisa njalo engakuthandabuzisa ukuthi siyakusekela singemva kwakho. Lusekelo silo lugcweleyo olwethulela umongameli welizwe kunye lomhlangano weZanu PF.
Ukuxokozela esikubonayo lokho sike sakubona ngesikhathi kulokulwisana okukhulu phakathi kweZanu PF. Abasekeli bakaMgabe behlala begcizelela bememezela njalo nje ukubana bafuna abe nguye oncintisayo kukhetho oluzayo. Kusenzakala lokho ngoba kwakulokulwisana okukhulu phakathi kwakhe uMgabe unkosikazi Joyce Mjuru lo mnumzana Mnangagwa. Kathesi kungaba sokutheni Ndlovu?
Le yimpi inkalakatha ekhona kubandla leZanu PF njengokuthilwa ngaphambilini. Sikujayele khona lokho. Kathesi impi ekhona ikuMnangagwa lomsekeli wakhe onguye wamfakayo uGeneral Chiwenga. Uchiwenga uthi sokumphuzele sefuna laye kuphatha intambo, yikho ke ufuna uMnangagwa ke aphume ke nabe seqedisa isithema bese ezongena ke ngo-2023. So yimpi ekhona kuZanu PF ngama-factions akhona kuZanu PF lapha nje sokutshengiselana amandla. Sasukunanzelela ngesikhathi sikaMgabe ngasenethi isikhathi babesukuma bonke bamendoze lo mnyaka wakhithwa ngawo uMgabe ka-2017 wama-province onke amendoza kuyikungakapheli inyanga ezithile bashintsha futhi baye endorse uMnangagwa. So yimpi nje ngama factions akuzano PF. Kuyaqhanisa kakhulu ngoba izano PF iqalisa izimpi zayo iqeduka uwina ukhetho, iqalisa ukulwa ibise kukhohlwa ngeconomy bakhangela ama factions abo balwe balungiselela ukhetho olulandelayo, barige bangene njalo baqalisa ukulwa njalo abalandaba lempilo yabantu abalandaba leeconomy. Yikho sokubona kusenzakala kathesi izimpi ngama factions akuzano PF njakulanto enkulu eyenzakalayo.
Baba uGawule uyamuzwa uNdlovu?
Ngiyamuzwa babazala, kodwa ke ngithanda ukuthi ngithi ngicace lapha ngithi umbono wakhe lo ubaba uNdlovu njalo ngiyawuhlonipha kakhulu. Ngibese ngisithi mina kodwa ebandleni thukathesi sokulomahluko omkhulu okhona, akusenjenga izolo ngesikhathi umgabe sekhona. Ngesikhathi kulomdalo kwakula ama factions liqiniso lelo kathesi, kodwa ama factions asekho. Engingakutsho ukuthi ama factions engasekho nje sesile faction eyodwa kuzana uPF eyikhokhelwa nguMnangagwa. Ama factions lana adilika ngokudilika kombuso lwalodlulileyo, kodwa kathesi sithi thina hayi uMnangagwa siyamsekela njengomongameli welizwe, njengomongameli wephathi wezana uPF. Asebenze siyakwazi ilizwe lenhlupho eziningi okwakathesi, kodwa siyamthengisa simnika njalo amandla yokuthi hayi lanqaku siba nje akukhanje ukuliwe phambili, akuyiwe phambili emuva yenkani. Umkanso lo sizakwehla, kuza kwehliwa phambili, akusetshenzwe. Yikho sikunanzelelayo ukuthi lusekelo olunikwa umongameli omutsha, brand new umongameli, uyonikwa usekelo lolu ukuthi asebenze ngamandla siya phambili.
Bakhona Ndlovu abanye kubandla lezana uPF abathi iminyaka yomuntu omele avunyelwe ukuncintisa kukhetho lukamongameli kumele yenyuse isuke kumachumi amane iye kumachumi amahlanu lambili. Kanti ke bakhona njalo abanye kuzana uPF abangavumelani lakho lokhu. Olubona njani lolo daba Ndlovu?
Lolo daba ludaba olwenziwa yisection ezana uPF ebonayo ukuthi uThamisa uyala ucibilikezelwa kulokho abakwenza kukhetho. Bayakwazi ukuthi MDC ilungiselela ukudemonstrator, bayakwazi ukuthi MDC iyakhuluma kuzwakale ukuthi ukhetho lwatshontshwa. Yikho ke sebezama ukuthi engxenye bamthulise uChamisa ngokuthi hayi bamethusele ukuthi hayi sesizatshintsha umthetho sitho kumele abe ngumongameli abe le minyaka engamashumi amahlanu lambili. Inkulumo nje akusoze kutshintshe lutho ngoba i-presidency yavela yasethwa, uChamisa wangena kukhethwe le minyaka engamashumi amane kuphela. Kungangokuthi-ke akusatshintsheki kathesi umthetho kutshintshwe iminyaka, ngoba kuyabe sokusobala ukuthi kulo muntu osenqabelwa ukuthi angene ancintise ukhetho. Akusoze vele kubambeke elizweni abantwana bezimbabwe asoze bakuvumelayo. Izanu PF yakuxoxa nje izama ukwethusela uChamisa, kodwa akusonto-ke ezaphumelela-ke. Bayakwazi iqiniso bayalazi ukuthi-ke angemthetho okhona emhlabeni wonke jikelele-ke awungeke utshintshe umthetho omunye umuntu eseke wangena. Kuyabe sokukhanya ukuthi kuvalelwa yena, akusoze kusebenze nje i-politics yabo abayenzayo-ke belibandla labo. Bese ngicina-ke ngokuhleka ukuthi hhayi uMnangagwa kuthiwa brand new. Ka-brand new umkhwenyana wami uMnangagwa utshintshe isudu, ebegqoke isudu emnyama setshintshile wagqoke i-blue. Lokho engu-Emerson Dambudzo Mnangagwa. Ungatshintshi into egqokileyo akutsho ukuthi-ke usutshintshile.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngoweMDC ubexoxa endawonye lelunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule. Usiba lokhulu webhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangutka uthi sezibuyelile emsebenzini iziphathamandla zebhanga leli ezine ezazimiswe umsebenzi ngomfumfu lonyaka. Okwesikhatshana zicatshangelwa ukuthi zazisenza imisebenzi yenkohlakalo. UMangutka owethule umbiko lo enkundleni yokuxhumana eTwitter uthi iziphathamandla lezi ezibandisa umnumzana Mirirai Chiremba, uNomeni Mataruka, uGresham Muradzi Gwalo, Azwindandawa Saburi zitholakale zimsulwa. Uthi abacwayisise udaba lolu abagoqela amapholisa kanye labebhanga lakhe kabathalanga lutho oluveza ukuthi babesenza ukungethembeki Njengalokho okwakukhulunywe emphakathini ngomnumzana William Gerald Mutumba nje owaziwa ngokuthi ngu-AC Lumumba. Ukuzigqiba ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Amalunga ezanu-PF sefikile emhlanganweni waleli bandla omkhulu we-Annual National People's Conference oqhutshelwa esigodini eMathebeleland South kuqala kusasa uyeqitshwa ngomgqibelo. Odokotela abaphakathi kokukhalala umsebenzi batshengisele kobulawayo namuhla. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguNtungamile Inkomo Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.